sesikhangele ukuthi kuye ku stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi consensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1 bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza ukuthiwa yi confirmation part and then bese siya ku stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku ward A1 kuphumelele abantu ababili bazakuya ku stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe i consensus kuzakuthi ama stakeholders akuleyo ward yibo bazakusho ukuthi hayi thina njengebahlali bakule ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo kunjalo la ku constituency akukuthi uphumelele abantu ababili oyi-1 uzakhonfirma noma uzakhethwa ngama-stakeholders so ke abantu hhayi bakhanya sibili bakuthakazelela lolu hlelo kakhulu indlela le ntsha eyabuya le party bathi ngcono kakhulu kulama-primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iparty kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala lazo ngenxa yokuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele kungela muntu obachayela emuva hayi siyabonga.